Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 11 kuLwezi 2022. Igama lami ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngompalakazi abachayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TRIPC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abachayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla yeThe News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TRIPC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale lePhalamende uzahlolwa ngodokotela ukuthi impilakahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele leChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TRIPC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TRIPC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Izolo besesikhulubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedale lePhalamende eChitukwiza. Ngemva kokuba nephiwe bewu i-magistrate court kuyinto ke esincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole ilungelo labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshelwe ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye le muli yakhe after 156 days entilongweni asonto-ke elula njalo-ke yinto-ke esibona ngani kufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda-ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lani ngxali mkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga ikoke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobunzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakete kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number 2 indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke kubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenze ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba abalokhu bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu kathesi ukubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyele-ke emajustice court le-high court ukubana be-aplayele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana-ke ama-application lawa-ke azaba lusizo ukubana u-honorable sikhala le nyathime 15 bethole-ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu p f ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement lama-programu esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead. Yikho lizwile even u-honorable sikhala ekhuluma labanye ke ekhoti ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibe kwazi ukubana we have to treat even laba baphikisana lathi according to ama-details omthetho hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eleZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBhilithane imethesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye iqiniso ukuthi iqula leli ngakuhambelani nezijeziso ezezidera eze-EU le-America kuthiyeni kodwa ngiza kuthiwa khona kulamanye ama-conditions esawaniwa ukuthi iwasitise abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza ku-Commonwealth asikhethwanga nxa ngifanele ukuzosela kuphisa ukuzosela kuphisa lapha kodwa uPresident Mugabe emuyi ngiyi owakhala la waphuma ukuthi engingeni izinyo zakho na amakonsepto angathi angconywana hayi angiboni ngathi nxa kuyikuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukele kumase sikhangela nje uPresident Mnangagwa angiboni ukuthi kulenzi ayigijileyo engenze ukuthi sijabulele ukubuyela kumanyano wekhomonwealth.
Udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo.
Iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu, lesi yisikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ukuthi kule mithetho eminingi esiguquliweyo ehambelana lokhetho. Ehambelana le-information iyiphi esisenza ngathi vele sesisenze esibuyele ekuqaliseni laphana futhi imizamo yeRiphabhulikhi Mugabe indoda eziyisezinini manzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziciniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isiguqile yini kunje sikhuluma nje uMnumzane Job Sikhala okhejele ukuthiukuthiwo ekunyangezinyenye icala lakhona alikhulunywa yini yikho khona ukuthi 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 nxa kungasalungisekanga ukuthi uZulu ukhululekile ube ukhuluma akufunayo abanye bayachaya osenita justtofa ngale kmateko hathi mfowethu akula nje ekhuqukileyo kukhanya sokubili.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezijiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ephalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi ezizalwane zezwekazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota nokunye okuchiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulumhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me is something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho esijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthule Zenyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezukuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengela nto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi siyathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulo mhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutywa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesidunguza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla le-Triple C. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapholisa amaningi emgwaqweni endaweni esithenweyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngekho emthethweni bengahamba-hambi emphakathini. Usikhomishini wamapholisa kule Botswana umzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane ukulwisana ukuhlangabezana lokudala kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa okulamasele esifuyo okucatshangwa lokuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
AbeZimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezi moto ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabala maphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ungantwa kulo kubalovile bani sisizama nesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengobana vele sesiqalisile ukubona. Ye, besike saxoxa nje ngixukhuluma labanye abafowethu lapha ngendaba yangikhona. Hayi no, izindaba ezingantwa akazinathisi manzi, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ebantwini bakithi abangela maphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda ukhisimo siphela lapha sesisebenzela ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labeZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone umzana Dumezweni Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingelamvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapholisa awalapha eBotswana babe bepatrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisa ukuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu lekhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Ngqabuthi Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi imikhankaso ecina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungelamaphepha aqondileyo yikwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulela izweni laseZimbabwe.
Sokuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya. Osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Mafitsane balaleli ke sibale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehlaziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha inamalungelo ukuze ivuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talent slash eloba laphana ku Facebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orobayi. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee and Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona abalasizo abangasisiza ngalo labo labo march out.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo wehip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
So fight.
Umoya kulezi nsuku we-hip hop siculwa langabe sintwana u-Alfred intombazana ethe ngeke salele.
Ngileminyaka engu-31 ngihlala eNkulumani ngafunda eMaranatha nasempandeni. Then for my tertiary education I managed to uthola scholarship sokuthi ngiyefunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Oh fit Rabina the building. Shout out to Psychotech. The 20 Forever New Conscious Music.
Yeah,
what?
Listen.
Look, I've known loneliness and pain since I was 10 years old. For months, and I'm a bit the only thing that kept depression and being in. I've been left crying myself to sleep from countless nights.
Oh, was I'm cool out and I don't know what's one getting jealous of 10.
Akucula ngiqale ngena uform 1. Ah ngesikhathi lesi ndinabo 12 13 khona pha. So besihlabela nabangani bami o singafunda ingoma sibuye sizotshengisana ukuthi we can ngenze so wahle wangenza ngathanda ukwenza music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time.
Ekukhuleni kwakhe uperfect uthi bethanda kulalela abaculi abachiyeneyo
kuleni lalela abajantu abaningi kahlukeneyo o-gospel o-hip-hop oni ombakanga ireke yonke
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah. I'ma bloom in my own time.
Singakehlukani, akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngingasebenza noTag, oRed B, oAdam Rizla, amaproducer, oSia, oCheezy Beats. Abaningi nje. Yakwazi ukungithola kuma-social media platforms onke under ibizo Thando Ufe, THANDO_AUFAIT.
I-hip hop ngumdumo othakazelelwa ngontanga yikho nje uperfect ewupheka kanje nguye phela u-Offert besikwedliselaye kuhlelo woza woza Friday namhlanje libe nempela sonto emnandi igama langu Ezra Jesus Banda.
Perfecta Thando lenkosi Sibanda osibiza njalo ngo Ofeta ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhla ka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. kwanele olivalelisayo untunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.